Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mpalakazi 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
siyabonga ukukhululwa kuka baba ungarivume ngibona ukuqhakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa umthetho wandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele.
Idalele High Court seyikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthetho wandaba kamantshi eHarare.
Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele amanamba abantu abavotayo abamalutshwane.
Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-elections olukhutshwe ngempelaviki okube lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawela kwezinye indawo zeZimbabwe. Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni samathebelele North zisele zingelamizi ngemva kokuhlaselwa ingozi yezulu lesiphepho ebelilo laka olubi eline ilanga lonke ladalwa umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthethwandaba kamantshi eHarare ngemva kokumthola lecala lokuthothozela odlakela ngomnyaka ka-2020. Igqwetha likaNgarivume uSkwica Mfundo Lavumo Maduku uthi idalele High Court lithi umantshi uFirst Chakanyuka wehluleka wenza iphutha wapha isigwebo esingaqondanga ngoba abachuchisi kabazange bebone ngeqiniso ukuba nguye owaphanyeka enkundleni yeTwitter umbiko wokuchotshozela udlakela. Idalele High Court lithi akwaziwa ukuba ngubani umnikazi wekhasi leli elisenkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter. Ungarivume ubesevalelwe okwenyanga eziyisithiyangalombili 8. Akwaziwa ukuba ungarivume uzakwenzana sephume entilongweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxela umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba ungarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthetho wandaba kube lamagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele kube sokuphuma ngale ekugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Ambonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube izifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu nolecala mbekalalo.
Ye, manje sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi ye konoko kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyikuthi esenza ama-appeal onalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangala mali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba. Akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle engagcine siye siyejele yena evele engawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance oxoxelwa Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempela viki lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawayo la kwezinye indawo zeZimbabwe. abaphikisayo bathi ibandla lezanu-PF yilo elenze ukuba kube lo khetho lolu, hathi umnumzana Sengezo Chabangu owaxotshiswa edale lephalamende amalunga e-Citizens Coalition for Change esithi nguye unobhala jikelele we-TCC. Bathi lifuna ukuba labantu abaningi edale lephalamende ukwenzela ukuthi liguqule isekelo sombuso welizwe santando. Kubika uGibbs Dube.
Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempela viki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini, 12%, njalo balutshwani kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lawezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla leZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunyongama party isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulamuntu encintisana layo, isikhipheke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba advocate Nelson Chamisa onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe, ikwehlukuluzwa ezondwa etshona ethethiswa kumaradio ezanu kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele, nguye ome eqiniseni njalo ome labantu. Inkundla kenkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu, aphume ke ama-decisions amakhulu ezizawachazela ilizwe ukuthi hayi ngomva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizabe silitshela ukuthi hayi umhlangano lwana usuwenziwe sesiyihluzile lindaba edala elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly, sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezizayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by election alukaze vele lwaba lamanumber amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli uMP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele lubuya lumi ngendlela enjalo eyokuthi kona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi kona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa siqhathanise lama harmonized general election. So yiko kwenzakeleyo, impumelelo yona leyo abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana out of ama-seat angu-9 adevotelwa sithethe ayisikhombisa angu-7 amabili ahamba ke ku-CCC. Ngakho ke yiko kukhona, yiko esihamba ngakho, yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwela kithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha i-factionally olubangelwe yi-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyezanu eyazala ikhu eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi izanu ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela izanu ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela ivini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi izanu ingawini, nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono izanu iwine, then ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho ngoba sasizwe kakhulu abantu ba Triple C besithi khona abanye abantu bayizani but sibona abantu be Triple C abayiba bathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izanu ngenye indlela ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni iconstitution kuphela kulohlupho olukhulu kakhulu oluselizwe yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe abantu kabasela iconfidence la kuyo iTriple C yona leyo inas much as la kuzana abantu bengala iconfidence ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge 1000 votes MP kuyayangisa lokho
Ukhetho lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC edale lepharlamente ngumnumzana Sengezo-Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington ngingu-Gibbs Dube.
Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni seMathabeleland North zehlelwe yingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke labangela umonakalo omkhulu. Leli zulu lidilize imizi kanye lezikolo eziqothulwe uphahla lachiya abanye bengelandawo yokubeka amakhanda. Kubika unokuthi abadlamini oweStudio 7.
Ngokutsho kwezakhamizi zika Ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimeni sokudinga usizo lokudla izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sichayesa lothisa
ngikhuluma kanje nje veli akulungisekanga kuhle ebusuku Kathesi ikulapha engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona. Ekulaleni lapha, hayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonda ukulala kiyo wona umbheda wona lo yawuthanjiswe izulu. Ukulala nje kuphela ukuthi kade uzaqondanga, akula lapho uyaqonda khona.
Omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Lizinet Dube wemangweni munye.
Vele into yonke vele akula lutho oluphilayo. Konke kumanzi akula lutho vele oluhle ngoba amazenge wonke aphume akuwa phansi umdulu akuwa phansi vele asisebunzimeni khonapho bungamanga ukuqonda asisakwazi ukuthi singaphephela ngapi singabantu nje
esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dark Sibanda uthi behlelwe ingozi le bona bengekho besenkonzweni qede wafica umuzi wakhe kanye lowabomakhelwane sekulucaca
umakhelwane lapha kuphume amazenge amabili then uphahla lonke luthetho lalahlelwa phandle impahla zimanzi akula mpahla yomile zonke impahla zimanzi isikhathi ufika mna ndelelo zinezi inkonzeni thothi abantu vele behlezi bebutheni kokunye ukuze ongamadumbadumba
Ongukansela walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDetema Secondary School ziquphulwe uphahla kwabhidlizwa ingwalo kanye lemichina yokufunda ama computers.
Ama roofs for two blocks at St Francis wonke athethwe lomoya. Phakathi kwama classrooms angkhona kade kule furniture, kade kula ama computers. Kade kule mabhuku abantwana besikolo amabhuku lawa wonke asemanzini aphakathi kwamanzi
uThorema ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu
abanye bangona abanawo amandla ukuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi bethole ukuthi izinju zabo ziyakwe kutsha uyabona amabhuku onke nxa engasekho ukucalisa umnyaka waka 2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi
Umphathi ntambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokutshetsha besebenzisana labo hlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu protection unit kanye leWange Rural District Council. Isehlakalo sedethe silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo. Kunje eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi owe-United Nations Climate Change kwele Dubai kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu. Ngimele Studio 7 ngisedede nginguNokuthaba Dlamini.
Abalimi abathole izulu eliphansi kwe 30 mm akumalanga amabili sebekhuthazwa ukuthi bake bame ukuhlanyela ukuze inhlanyelo yabo ingaboli. Lokhu kuza ngalesi sikhathi kule ndawo eziqale ukuthola izulu kuyena liviki. Abohlangotho lubona ngomumo womkhathi abe-Meteorological Services Department bakhuphe umbiko othi kukhangelelwe izulu elinenyi eledlula i-30 mm ngolwesine, ngolwesibili eMathabeleland South, eMashingo kanye leManicaland. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole-Agritex esabeleni seMathabeleland North.
Besikhangile ukuthola imphiko lapha nalapha ilizwana lonke nje, kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abalimi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 mm. Lokhu lo mdakalo singawusebenzisa ukuqhubeka sigebha amagodi yethu, sivule imfolo yokuhlanyela kuzasincedisa njalo ezifuyweni ukuthi nxa ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zitebunezimele khathesi sokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 mm phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kushiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathola izulu elingaba yi-30 mm ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela, kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Asimeni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sihlanyele similini.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingazikhuthaza sikhangela umumo lo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje silamhla siku-11 December, 11 Impalakazi, isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe. Isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile, sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama-100 kusiya kuma-110 15 days. Ngakho kusho ukuthi nxa kungumumbu akube zinhlanyelo lezi eziphangisayo asithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nxa kungamabele labo nyawuthi sikhangele njalo ukuthi siceda inhlanyelo ezinjeyabo okhashana omashiya ezikulakho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke zakwanje izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbhida ufushe. Sokudinga ukuthi singafaki amaqanda ethu engelethini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshiselwe ilanga.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-agritechs esabelweni seMathabeleland North. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas elafakwa kuluhlu lwamalwecatsha adlulisa amalawulo amaterrorist iMelika le-European Union iqhubekela phambili iqina edolobheni leKham Yunis esihlengeni seGaza. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi usizo alusenelisi ukufinyelela endaweni eziningi zeGaza ngaphandle kwasedolobheni leRafa eliseduze lomngcele weGaza le-Egypt ngenxa yokulwisana osekusenza imigwaqo ingasahambeki. Abantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.9 million sebelahlekelwe imizi yabo eGaza, abaningi besiyaphephela endaweni esezansi zona esezigcwele kakhulu njalo sekule ngozi yokumemetheka kwemikhuhlane. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Efidlela Ncube ocubungule zombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA.
Impilo esizele i-humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni. Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane. Ngakho ke impilo esiyibonayo idale i-humanitarian crisis enkulu kakhulu, usizi olukhulu kakhulu, kodwa ke phezu kosizi lolo ikusasa yiyeza bayinkinga futhi kakhulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe lyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo, bakhelane ngendlela efaneleyo.
Singenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i-2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba? Sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe ngehloniphekayo.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphepheli babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho lesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisane, kwake kwamiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, basebeqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. lokho kuyinto eqhakatheke kakhulu kodwa kwamanje kumele imiswe impi kukhululwa abantu abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwi amabili abe phila ngendlela ehloniphelinye lelinye
umnumzana efidlela ncube ocubungeleza umbusazwe njalo umela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Embikweni wamaviki wonke owethula lohlangothi lwezempilakahle eZimbabwe oweekly disease surveillance report kuvezwa ukuba kulabantu abayisithupha ababulawa ngumkhuhlane wesihudo eHarare ekupheleni kukalwezi labanye ababhubha eMashonaland Central lenkabazwe. Uhlangothi lolu lubi kanjalo ukuba phakathi kwabantu ababanjwa umkhuhlane lo abedlula kancane inkulungwane ezintathu lengxenye ngabantwana abaleminyaka ephansi kwesithupha eyokuzalwa. Kusukela ngonhlolanja lonyaka abantu ababanjwa umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 336,534 kwabhubha abangamakhulu amabili lamachumi amane 243. Ukuze sizwe okuningi ngomkhuhlane lo sixhume udokotela Mafios Samchamu ophethe uhlangothi lukahulumende kwezempilakahle kobulawayo.
Umkhuhlane wesihudo esibangelwa ligciwane lomhlobo webacteria okuthiwa Vibrio cholerae. Igciwane leli lingena emntwini ngokudla okungahlanzekanga kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Lithi lingangena lifike liphambanise amathumbu umuntu ebesehuda kulakho njalo ukuhlanza. Umkhuhlane lo uyabulala ngamakhono amalutshana nxa umuntu engaqalisa ukuhlanza lokuhuda kuswelakale usizo masinya. So wonke umuntu osicabangela ukuthi ulo mkhuhlane wekholera kumele phangise esibhedlela kumbe eklinika eseduzane naye. Nxa engakakwanisi ukuya esibhedlela noma eklinika eseduzane naye akwanisa ukuncedakala ngokunatha amanzi abilisiweyo alechukela amateaspoon angu-6 le-half ye-teaspoon ye-sawudo phakathi kwe-litre eyodwa yamanzi. Natha amanzi wona lawo abilisiweyo. Umkhuhlane lo uyoqhamuke kwele Zimbabwe kulesisibanga ngonhlolanja and kobulawayo sesike saba nabantu abafika abathathu esinesiqiniseko sokuba babanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kulo wesine osishiyileyo esingakabi leqiniso ukuba ubulewe yikholera kumbe hatshi. Okwakhathesi asilamuntu onawo umkhuhlane wekholera kobulawayo esiwaziwa okwezinyanga ezintathu ezidlulileyo. Kodwa umkhuhlane lo ukhona kwezinye izibanga eziseduzane nathi njalo uyakwanisa ukubuya noma yisiphi isikhathi. So njengabantu bezempilakahle sihlezi sihlalele evalweni silindele ukuthi lo mkhuhlane ungawaqhamuka nakobulawayo noma yisiphi isikhathi.
Ye, singathi-ke abantu bengayi endaweni ezilo mkhuhlane lo yini? Siyakwazi ukuthi uyamemetheka eHarare lezinye indawo.
Hayi, ukuthi singathi abantu bengahambi singabe sivalela abantu phandle kwendlela zokuziphilisa. Okumele sikufundise abantu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani njalo singawunqabela kanjani. So abantu uma bebuthene khuthaza ukuthi bengabingelelani bebamba beqhawulana izandla ngoba umkhuhlane wekholera ungamemetheka kanjalo. Njalo bengabuthani isikhathi eside ezindaweni ezinjengezimfa, imitshado. Ukudla abakudlayo kabeleqiniso lokuthi yikudla okuhlanzekileyo, okuphekiweyo, okudliwa kusatshisa, okuphekwe ngabantu abahlanzekileyo. Amanzi esiwanathayo kabe ngamanzi abilisiweyo noma amanzi afakwe umuthi wokubulala amagciwane abangela umkhuhlane wekholera namanye amagciwane angabe esemanzini. Kabe ngamanzi ahlanzekileyo abilisiweyo afakwe umuthi kumbe amanzi avela epompini ye-City Council namanzi ahloliweyo nawo.
Sikathi njengoba kungela manzi engani asilela kangaka pho alesaba ukuthi umkhuhlane lo ungaqhamuka lakwaBulawayo.
Njengoba ngitshilo sihlala sisevalweni ukuthi lo mkhuhlane uzaqhamuka, sisoze ngihlala silungiselele.
Lo ngudokotela Sam Thembu ophethe uhlangothi lwezempilakahle kobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 okobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.